lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo namhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga mthazi labalaleli
usiphatheleni namhlanje
Namhlanje njengoba sisevikini lekhisimusi ngitheke sikhangele yona indaba yekhisimusi ukuthi iyini ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli eliMathewu isahluko sokuqala indima amashumi amabili nantathu Matthew 1:23 lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana bayiqamba igama eli-Emmanuel ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulakhe ngithanda ukubana ke sikhangele nje ngamafitshane ukuthi la mazwi kambe athoni nxa sisiya ekhisimusini amazwi la sikhangele lele lithi intombi ibhayibheli kalitshuthi wesifazane liyaqamba lishaye enkhanda lithi intombi intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabi lokuningi okungananathiselwa kuye umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongela kungcola okuthize lokutsho ukuthi nxa sisiya ekhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo ezingagcwalanga ububi ezingela nzondo ezingela bugovu ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu ezilako ukubekezela ezilothando ezilokuthethelela ezokubekezelelana njalo yikho ke ibhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyilakho khona loku kwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini inhliziyo zethu zinjani vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba indawo ngendawo abale nhliziyo ezingahambelani lomuntu ezingelabuntu ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa sisiyangena ekhisimusini siyabe sisidla sithuza sisenza konke kodwa konke loku kakutsho lutho into enkulu nxa siyekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba yikho ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel la mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya ujesu engakazalwa leli gama elithi u-Emmanuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle uNkulunkulu uzakuba labo izikhathi zonke size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo ngenxa izifuyo zicuba ilanga lithisa izulu lisilela indlala ibhahlile uNkulunkulu uqobo ulakhe ngasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana inhliziyo zethu zihlanzekile
kuyiphethe mfundisi
icolungileyo wona ngehluza lupheyiswe enkosini uyesu kristu nxa sisondela esukwini lokukhumbula ukuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke izipho esizazifana lokudla esizakudla lokwethekela esizakwenza cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ubana nampa abantu abahamba loNkulunkulu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga ngithatheleli ithuba kufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi ngiyabonga nkomo lawe nabasazi bonke besitudio 7 ngifisela ikhisimusi enhle
hayi siyabonga mfundisi kube njalo lakuwe
ngiyabonga ngizibongela njalo
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili inkomo